Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla 17 kuMfumfu 2024 mukhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje, idale leSenate lipasisa umthetho we-PVO Bill.
Ngokuthi i-constitution ayihlonitshwe kungadlula i-2028 yozulu jikelele ikhuluma ngakho khonapho. So thina ezihanda e-revolution lathi sima nabantu
kulabalwa impi yenkululeko abathi abasekeli imizamo yabanye babo laba kubandla leZANU-PF yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Ukhuthwa umhlangano omkhulu weZimbabwe Supporters Week othakazelelwa ngabathenga bedengisa impahla. Uyaxokozela kunhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate kubikwa ukuba seliphasise umthetho we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill owethathwa zinhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu. Amalunga edale leli akubandla eliphikisayo i-Citizens Coalition for Change kubikwa ukuba bebekhonona ngomthetho lo olakho ukuvalisa inhlanganiso ezicatshangelwa ukuba ziphikisana lohulumende weZimbabwe. Amalunga ebandla leZANU-PF athi umthetho lo uzakwenza ukuba abantu belandele okufiswa lilizwe hathi kusemakhanda abo. Inhlanganiso eziningi ezigoqela iyamazwe omhlaba, i-United Nations, yacela uhulumende weZimbabwe ukuba angabhasisi ibhili le ukube ibe ngumthetho welizwe. Sokumelelwe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibhili le ibe ngumthetho. Kulabalwa impi yenkululeko abathi abasekeli imizamo yabanye babo lakubandla leZANU-PF yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abanye abakucelele inhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi akumelanga ibandla leZANU-PF lephule isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale esembusweni. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF athakazelela umbuso kaMnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lamanye amalunga enhlanganiso le okuthiwa asekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kubikwa ukuba udaba lolu luzakhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF emhlanganweni ozayo we-National People's Conference. Ake sizwe uMnumzana Nathan Mathibela ukukhela elinye icele lenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ekhuluma ngodaba lukaMnangagwa.
Umongameli watsho sobala wathi yenakala interest yokudlula imandate yakhe e-2028. Sesizabona lana ama-politicians abagijigijima ngiyabana ngokusebenzisa izimali zabo yibo abahamba sebe-employa la ma-veterans kanti bakwazi ukuthi siyalamba. So babuya bakunike lokhu kumbe bakunike i-4x4 nanku suhambe siyegedini siyavalela abanye bathi sile abathi elefundini i-welfare yabameli benkululeko iphakathekile. Imbangela yiyo esiyazi ukuthi imbangela yile and yiyo esizama ukuthi sibone ukuthi singaphuma njani embangeleni yena le. Kodwa sesingenele sokutsho ukuthi instead ukuthi sifocuse ngokusova i-welfare yamacomrades sekumele sikale nje ukuthi sile thina phakathi kwe
imlime ngaphi ngodaba lolu olukamongameli ukuthi abisele esikhundleni enxa yikho bengalibizanga becanta enxa.
Hayi baba, thina asilani lomongameli. Umongameli simlandele simzile sibili sobala ekhuluma ngokuthi ngala sifiso esokudlula imandate yakhe ka-2028. thina sihlonipha i-constitution elizwe. Wonke umuntu kumele ahloniphe i-constitution. So thina simile ngokuthi i-constitution ayihlonitshwe kungadlulwa i-2028. Lezulu jikelele ikhuluma ngakho khonapho. So thina as vanguard e-revolution nathi sima nabantu ukuthi hayi ngaphambi kwe-2028 kuyabe sekephula i-constitution yethu.
Lo ngumnumzana Nathan Mathibela, Ethan Mathibela, okukela elinye icele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ubeqoka le-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okunye njalo ukuhambelana nalo daba lolu kusigaba lapho esikhuluma khona ngezombusazwe. Kulamazwe ayisikhombisa alamakampani asemhlanganweni walonyaka weZim Exporters Week wobulawayo oqhuqhwe luhlangothi olubona ngokuthenga lokuthengiselana oleZim Trade. Abasembukisweni lo ovulwe okusemthethweni namhla ngumongameli Emerson Mnangagwa bathi kulabasebumabhizinisi bakwamanye amazwe abathakazelela impahla ethengiswa eZimbabwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amazwe asemhlanganweni lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Start Qala Tanga ophansi kohlangothi lukahulumende olweZim Trade emanyana lebhanga leStanbic leAfrica Exporter Importer Bank agoqela ele Angola, Botswana, Namibia, Mozambique, South Africa, Zambia leUnited Kingdom omele ibhanga leAfrica Export Import Bank. Umnumzana Ebuka Okaja uthi zinenge inhlelo abalazo ezincedisa amankampani athengisela kwamanye amazwe. Othenga izithelo lezilimo eZimbabwe owe Vita Fresh Produce eUnited Kingdom, unkosazana Daniela Ivanova uthi bakhangelele ukuthengisa impahla eningi kulandela ukukhulumisana labanye osomabhizimusi emhlanganweni lo.
Njalo sizakhulisa ibhizimusi lethu, sebekhona esikhulume nabo ekufikeni kwami, njalo uhlonze lwezilimo zakuleli liphezulu. Senza imali engange 10 million pounds ngomnyaka, njalo eZimbabwe lihamba phambili.
Banengi abakhangelele ukuthuthukisa amabhizimusi abo, njalo labaqakathekisa umhlangano weZimbabwe Exporters Week. Umnumzana Similo Nkala okuZim Trade uthi lesi yisikhathi sokuthengisa yonke impahla elungiswa eZimbabwe.
Ekuqaliseni sibe lama-buyers from 7 countries abavela kumazwe anjengabo Botswana, South Africa, Zambia, Namibia, Angola, the UK and Mozambique.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya akathakazeleli okwenzakala eZimbabwe kwezamabhizimusi.
Futhi sikhathi sikhangelisisa ama-minerals akhona akula abadingesikhiwa i-value addition kuthengiswa kungamatshe nje, sizabe silokhu sihlupheka ukuzuza imali yangaphandle esiphaleni.
Evula okusemthethweni umhlangano lo, uMnangagwa ukhuthaze osomabhizimusi ukuba basebenzise ulwazi lwakulezi insuku olwe-artificial intelligence ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Navigating logistical challenges and trade finance solutions for exporters.
Lokhu kuzakwenza nokuba ibizo lethu likhuphuke emhlabeni jikelele. Abantu bemazweni bavele bayakhwabitha impahla zakuleli.
Uphinde wakhuthaza amankampani eZimbabwe ukuba athengise impahla yawo kwamanye amazwe. Umhlangano wabathengi labathengisi ugcitshwa kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lesitingwiza solufike ekuzinga elibi osukubangele ukuthi amagoda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights alobele umanisipala emxwayisa ukuthi athathe amanyathelo okutholisa abahlali amanzi ngamatanka amabhawuzazi nsuku zonke nxa engafuni ukumangalelwa emthethwandaba. Athi ukwehluleka ukutholisa abantu amanzi yikwephula amalungelo. Udubo lwamanzi lubhakhile emadolobheni amaningi awuqela ebulawayo kobulawayo leHarare. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphotha amandla sehlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ezitungwiza kulodubo olukhulu olokuswelakala kwamanzi. Ezinye izakhamizi zithola amanzi amalanga amabili loma amathathu ngeviki, abanye ilanga elilodwa, abanye balakho ukuqeda iviki yonke bengawatholi amanzi. Imbangela yalokhu yikuthi iChitungwiza kuthiwa kayila lapho ethatha khona amanzi esingathi idamu, yikho ke ithenga amanzi kuHarare City Council. Kukanti iHarare City Council yona ilodubo lwayo olokuthi kayanelisi ukunika amanzi aneleyo ukuzakhamizi zayo, yenza iwater rationing. Yikho ke nxa ingaswela amanzi iyashotisa amanzi eChitungwiza. Ezilongu ezi iCouncil yeChitungwiza ithenga amanzi kuHarare City Council ingela source of water supply yayo. Udubo lolu luzala lulokwe lukhona sokuleminyaka ethize, lolu dubo lukhona osokwenze izakhamizi ezinengi zigebhe izibholane. Ezinye izibholane zikhona ezikaminisipala kodwa zilutshwana, njalo indlela egetshe ngayo yikuthi abantu bayahamba besiyafola bemelela ukukha amanzi ngemigqomo lezigubhu.
Lungaqedwa njani kahle kahle lolu du?
Okudingakalayo ukuthi ngabe iChitungwiza ingaba lendlela yokuba ledamu elingabanika amanzi kunganceda, ngoba okwakhathi sikabalalo idamu elingabanika amanzi aneleyo. Yikho okudingakalayo kakhulu khonoko ukuthi singathi uze udubo lwamanzi luphele. Okwesibili okungenzeka, ye siyabona bayagebha izibholane, kodwa ngabe bathi bangagebha izibholane kulokuthi bagebhe izibholane abantu besiyakukha ngemigomo, benze njengalokho sokusenziwa ngezinye izakhamizi ukuthi bangagebha kumbe izibholane baxhumanise izindlu zingaba lichumi loma ichumi lambili zikonekthwe kusibholane esisodwa. Kungcono abantu bathole amanzi ezimpompini hathi ukuya kukha amanzi ngekhanda, ngoba silabanye abantu asebekhulile abanganelisiyo ukuthwala imigomo ekhanda, ikakhulu amapensioneer.
Umnumzana Albert Mazula ngumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Residence Trust wexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Hele Israel lithi selibulele umkhokheli omutsha weHamas uyayasinwa. Usina wangena esikhundleni lesi esasibanjwe nguIsmail Haniyeh, wabulawa libutho lakwele Israel ngesikhathi esithekele lakwele Iran. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umsekeli kamongameli wakwele Kenya uMnumzana Rigathi Gachagua usesesibhedlela. Ubekhangelelwa ukuba uzakuya edale leSenate lapho etheswa khona icala lobukhohlakalo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, namhla siqathanisa ukwenzakala kwamanye amazwe lakwele Melika ngemali yokhetho. Utabuka Ncube usedulela lolo daba.
Ukhetho lwemelika luyadula okumangalisayo. Ngo-2020 kwasetshenziswa imali edlula i-$16 billion kukhetho lwe-Congress lolokudinga umongameli. Lokhu kugoqela imali eyasetshenziswa ngabangena kukhetho lukamongameli, Senate lolwe-House, amabandla ezombusazwe labazimeleyo. Imali le ayigoqeli eyokuhlela lokuphatha ukhetho. Imali le inzima ukubala ngoba iphathwa ezigabeni njalo zigoqela inhlelo ezifana lokufundisa abavoti nezinye. Ngo-2018 abacungulayo abe-University of North Carolina bathi ukhetho lwemelika lusebenzisa imali engaba ngamabhiliyoni amabili ngomnyaka. Imali yokukhankasa emelika iningi ukwedlula kwamanye amazwe. Ukhetho lweBrithani ngomnyaka ka-2019 kwezombusazwe kwasetshenziswa imali esilinganiso songamashumi amane phansi kwaleyo eyasetshenziswa kukhetho lemelika ngo-2020. Ngwele Australia amabandla ezombusazwe asebenzisa imali phose ingxenye yaleyo eyasetshenziswa kukhetho ngomnyaka olandelayo. Ele India ngo-2019 lasebenzisa imali eningi ngesikhathi sokhetho, lasebenzisa imali edlula ngesikhathi kukhutshwa ukhetho eMelika ngomnyaka ka-2016, kodwa yaba phansi kwaleyo eyasetshenziswa eMelika ngo-2020. Ngo-2020 kwasetshenziswa amabhiliyoni alitshumi lasithupha, 16 billion kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga e-Congress. Ele Brazil lalo lisebenzisa imali eningi kukhetho. Ngomnyaka ka-2022 lasebenzisa amabhiliyoni lamabhiliyoni kukhetho. Imithetho yokukhankasela ukhetho yabunjwa ngenhloso yokwehlisa inani lemali esetshenziswa kukhetho lokwehlisa ukuthengwa kwamavoti. Elemelika lafaka umthetho wezemali ngo-1974 obetha imali ezingasetshenziswa kwimikhankaso yokhetho, kodwa ngomnyaka owalandelayo inkantolo ye-Supreme Court yakhupha ezinye izigaba zalo mthetho isithi imali esetshenziswa kumkhankaso zivikelwa ngomthetho wokukhankasa. Ngo-2010 esinye isinqumo salinkantolo zakhupha njalo ezinye izigaba. Izinqumo lezi sezibangele ukukhuphuka kwemali esetshenziswa kukhetho lwemelika kusukisela ngomnyaka ka-2000. Abancintisayo bayisebenzisani limali, iningi layo ngeyoku-advertise. Okunye njalo ngeyokuqhuba umkhankaso ukubhadala izisebenzi lokuhuga abanye ukuba bafake enye imali kumkhankaso. Ole mali eningi nguyo onqobayo na? Hatshi, kodwa kuyake kwenzakale. Ngomnyaka ka-2022 ukukhetho lwama-midterms abayisilinganiso sofika 93% abaku-House labedlula 82% abale mali eningi banqoba kukhetho. Onqoba kukhetho oqhubekela phambili edinga imali yokukhankasela ukhetho oluzayo.
Lolu daba silethulelwe nguTaboka Ncube. Njengokulithembisa kwethu, namhla sihlolisisa ukudonselana kwamalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-National Liberation War Veterans Association kulandela ukukhethwa kwabakhokheli abatsha okuthiwa bephule umthetho bekhethwa. Kambe kukhona okunye okungabe kudunga inhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, kanye lomnumzana Joseph Chuma, umele iphelandaba jabalala ekudala lephalamende ekubandla leZANU-PF. Ncube usungula lingxoxo.
Uyabona, nxa sikhuma ngento okuthiwa yidemokhrasi, sibalisele ubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu kungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi enkululeko kumbe ngayiqembu liphi nje lona elabe lizimele lodwa ngale, kuthengisela i-maturity yedemokhrasi yethu ukuthi kona amantu awasoze sibone solinye ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kuko konke lokhu yokuthi kona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwanotana let's agree to disagree ngesikhiwa end of the day omnye nomunye azimele ngaloku akufunayo bakhona abanye abakhuluma ngodaba lokuthi kona bafuna u-2030 bakhona abanye bathi hashi isikhathi sesenele silandeleli khona okwafaka emthethweni bonke abantu kona labo ba-expressa izifiso zabo izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho and kimi ngibona ngansa yikho ukuthengisa imashuni ye-democracy ukuthi kona abantu it does not necessarily mean that singaba indawoni eqembini singawontona ama-veterans babe ama-veterans bonke kodwa akuthi ukuthi kona sebezabona ngeso elifana nayo
Ncube uyamuza uGolide uyakhuluma lapha ungathini ngakhonokho
ye ngiyamuza ubaba uChuma mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuze ayangeke atshengise ukuba njengomgabi ahlale khaphana esikhundleni ukuze kubuzwe la kwelizayo ke kubuzwe kathi umuntu lowu wenza njengomgabi kathi wayemkhiphe njani umgabi kodwa laba abanye laba bamela iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki bamtshengisa ukuthi hayi wena ehlala phansi ehlonipha iconstitution akusiyo democracy la yikulandela iconstitution umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni iconstitution ingakuvumi ngumuntu akusiyo democracy kujonjalo ngumuntu oyabe elahleka umuntu owasuka wanatha umsobho owombuso kamgabe waze wamngena sele ngqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka ahleli esikhundleni kufuneka azakhitshwe ngenkani so ke bayamthanda laba bathi kaphume lami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume ahloniphe iconstitution akenze imakhi kuhistory ukuthi wake walandela iconstitution
ye Golide lapho yathi ubaba Ncube uthi hayi bo lokhu asikho phela ukuthi usekele idemocracy lokhu ungazana kanti uma nikiniki nje
aniyabona kolokho yidemocracy ukuthi Ncube engumkhwenyana wami nje so laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo kubalulekile kakhulu ubani imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana kungabi le victimization of uthi yena ucaba ngendlani akuanto embi khonapho yikho mina ngithe khona abantu vele abasoze bebone ngeso elifana nayo even nxa sigele indawo zama-constitutionali i-constitution umthetho owabunjwa ngabantu ukunjelwa abantu ongatshintshwa ngisho ngasiphi isikhathi futhi kodwa-ke njengoba ngishilo mina abantu balelungelo lokubona ngendlela esishiyeneyo yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu kuthi abanye bathi hayi sokwanele u-2028 ekwana laye umdala kaphumule abanye besithi hayi ngaqhubeke up to 2030 acede i-vision yakhe konke lokhu imibono efakwa ngabantu akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo suqasa ukuthethisa kumbe suqasa ufuna uba-opinionated wena uthi okwakho umbono wakho ube yiwo ophivelayo asha kumnanga kube njalo
ye baba Ncube ugqiba khonapho amaphishane ba
ye engikucabangayo ukuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezibindi kulibeke laphana nxa kungatholakala i-constitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukuze uMnangagwa aqhubeke kungaba ngenye into yokuthi ingayangisa okwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho obona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka abachuka indlebe ukuthi hayi lokhu angisoze ngikwenze lokhu futhi sithanda ukukholwa ukuthi njengobe lokhu bakuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona leli ukuze achiye bafundisile laba abafundi bakhe abangathi bayalahleka
lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF wezemidlalo uyaxokozela kwinhlanganiso yemidlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association okulomunye ofisa ukuba ngumgcinisihlalo wayo ozama ukuqula isekelo sombuso wenhlanganiso le wenzela ukuthi ayikhokhele. Kubika uJoseph Njanje.
Inkokheli zezigaba ezehlukeneyo ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso ekuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphume lela kuzifundo zabo ze-ordinary level okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozabe emela ilizwe.
Indaba leyi simple because football now is we're in a proper village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Manje wena nxa isikiwa singaphumi uyela u-5 obona la afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. I requirement lenye I support them.
Waqeqetshwa inhlanganiso ye-FIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le. U-Brian Moyo uthi kule nkungu egombolozele lolu daba lokupasa ama-O-levels osokungenza kube khona abavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5 O-levels, like your former footballers, former national team captain, someone who has captained the national team for 10 years, and then you say, awukwane on account that out of 5 O-levels. And the 5 O-levels, they all skiwa in the real FIFA family is limited. It's one of the least spoken language.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island uMichael Masebo laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifutbolo uma seliphathwa ngesikolo othiwa izifa apho umuntu wakhona kuyafanele le 5 O-levels. Angiyiboni ngoba even ama-players amanye esinawo awafundanga i-board of about education, i-board of ama-skills aphela nje. So yindlela ama-former players njengoba ke sinawo ama-former players shuthi yindlela avaleka phandle yini na ngathanda nje khona umuntu ololwazi lebhola elo yophatha ibhola kuphela ungakhetheli ukuthi umuntu wakhona onama 5 O-levels okanawo.
Owakwaba isiphathamandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobotisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngamakhansila zethu yiwo futhi ayekhetha ubukhokheli obasingenise edakeni. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Uhlupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhora, abantu babhizi bakhangele isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotelwe kuzamele avalwe engwenye nemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenelisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kwinhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli bukaFelton Kamambo. Laba ngabagoqela uProfet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluliwe besedolobheni lakoBulawayo lapho aqhube khona umhlangano lwenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulomhlangano nokube lenkuthazwe yokuba kulahlwe isinqumo esokuba abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye elakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sifoka ngomkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane we-breast cancer awareness month. Singake hlukanisike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale lesenethi seliphasise umthetho we-PVO bill. Kuyaxokozela kwinhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Ake isikhathiya savumi namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lalelani i-Live Talk yalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.